indlela yokusubhala ebusweni ngokulembo ngoba umonakalo wokumtshontsha womnotho kaZulu kwaziwa ngumuntu wonke. Besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo ngoba abantu bangkhona bayazakala. Uzobuswele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Isesike sabona esikhathini esedluleyo umgabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa, kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolu hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho, yikho ngithe phambilini ikusivala ngobulembu emehlweni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba lento ezakwenzakalayo. Lama-commissions lawa anti-corruption asikeze umuntu oyedwa seke wabotshwa. Yena umgabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion eqatshileyo akakwazi yaqatsha njani. Lanamuhla lokhu sinikele uminister we-mines ukuthi asazise ministerial statement ukuthi kanti imali leyo kwahamba njani. Kodwa kambe ungathoni uyinkokheli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecatshileyo wehluleka ukubopha ngimethi ngumuntu oyedwa nje iphongunyamalala nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi le nto azayenza kula nto azayenza.
Lona udaba lobuhuquluzi lungaqedwa njani elizweni?
Udaba bokuhuquluzi ungaqeda nxa yena aqalame ngoba bahuquluza naye. Bonke laba abantu abatshontsha izimali bayahamba bayemhlephumela naye. So ukuthi yena babophe sokuzaba nzima ngoba badla kuyo. Okokuqala okumele kwenze indaba yokuguqulisa iphele ngoba sokuvele sokubolile phezulu. Ngaqale ngokubopha laba abathola imali eningi kwedla laba abaphansi abathola amafufu ngoba bayazakala. Ungakhangela emapholiseni bayaphuma ngabakhokheli babo obasi babo ukuthi namhla ngifuna lebopha abantu mina kini esikhwameni sami kumele kubuye imali engaka. Nxa efuna ukuthi sikhole ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi, ngaqale abophe abantu sizokuthi kunabantu ababudile